Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande phobisi pha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-20 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kumi manzonzo kwele South Africa namuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni etshengisela phezu kokusilela kwamandla kagetsi lokunye.
Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi.
Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engebengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe xaxa ngeviki edluleyo.
Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende oza engezelela iholo labo njengalokhu ebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesipholiseni.
Ibandla le-CCC lithi liyenelisa ukwenza imihlangano yebandla engayisiyo yomphakathi njengalokho okwenziwe kobulawayo ngempelasonto belomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
Kuyahlupha ukuthi thina hlanu kwethu emalokishini ngoba into esivamile kulezi insuku ukuthi abezano bahlanyela abantu babo phakathi kwethu.
Umongameli Mnangagwa uphe isonto ye-St. Joseph eKezi isipho semali ezinkulungwane zamadola ezingamachumi amahlanu $50,000 lezimota ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kumi manzonzo kwele South Africa lamuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni atshengisele ngokusilela kwamandla kagetsi lokunye ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema. Ele-South Africa bese licitsha amandla kagetsi okwamahola amaningi kakhulu ngelanga, kodwa kusukela ngolwesihlanu kubikwa sokungela ubunzima okade bufana lensuku ezedluleyo. Izolo ebusuku abalandeli be-EFF bese beqalile ukungena ezidaladeni betshaya itoyitoyi e-Eastern Cape. Ngalokho amasosha kunye lamapholisa asekusimo sokuvikela ilizwe ngamandla njalo agcwele indawo zonke ezidaladeni. Imigwaqo kwezinye indawo ivaliwe, amapholisa efuna ukuvimba ukutshengisela lokhu. Kambe kuzahamba njani lamuhla? Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kumele okuqala nje sikwazi ukuthi liqembu lesithathu ubukhulu lepolitiki la eSouth Africa. Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi. Lokho nje kukodwa simbona ke enawo amandla ngoba phela abantu abasha ngabantu abakhuthalela kakhulu izinto ezifana nazo lezi zamamashi nani ukubhikisha. Siphinde sithi indlela uhulumeni we-ANC okhanye esukuma ngayo ethinta zonke izinhlaka zikahulumeni ukuthi ziphakame ngokwemkhakha yazo yokusebenza. Ngoba izolo kumabona kude sibone nje abaphathintambo abaningi amaminista ekhuluma ngabazokwenza kwi-strike lesi esingasho nje futhi sithi kungokokuqala ukuthi sikubone kwenzeka. Lokhu uhulumeni ka-ANC singasho sithi thina utshengise ukwethuka okumangalisayo nokuthi angathi uyahlukumeza amalungelo edemocracy entando yeningi ngoba ngendlela abakhulume ngayo ukuthi emaphoyiseni kuhle kwabizwa nalabo kade bethethe ilive nalabo kade bethethe ilive yokugula nalabo abatrenayo uthwe bonke bazobe besemsebenzini beqaphile kwaze kwashiwo futhi ukuthi abangasoze babuye noma abazofika abazophuza ukufika emsebenzini ukuthi bazojeziswa lokho nje kukodwa kusibonisa ukuthi uhulumeni kakhongolose wethuke kakhulu ngale march ekamalini kuyikwethusela ukuthi abantu besabe ukusingenela le strike futhi sizakhumbula ukuthi EFF ayihambi yodwa kulolu gwamando elibizayo inhlanganyela yabasebenzi i-federation i-SAFT eholwa nginobhala uvavi nayo imemezele ukuthi abasebenzi abangaphansi kwayo bazalungenela lolu kwayimbo federation ke le elandela ubukhosathu ngobukhulu lokho ke kuyasibonisa ukuthi akuzu kuba nje into encane lesikhuluma ngayo ubeka udlebe lwakho phansi kuyabonakalisa ukuthi i-strike lesizoba sikhulu okumangalisayo
sizwa kuthiwa abachayeli bamatexi labo bebesithi abasoze batshengisele kodwa sebethe labo bazangena esitaladeni kungakutshengisani lokho
ekuqaleni babugandi inhlangano enkulu yosomatekisi beyishilo ukuthi bona abaze ukungenela lolugwa imbololo kodwa ke ukushintsha kwabo kuyasibonisa phela isikhathi esiningi amatekisi uma kune strike efana nalezi avamise ukulinyazwa ngoba angithi yiwo athutha abantu so ngicabanga ukuthi bacabangele amalunga abo ukuthi imoto zabo zingathola ukulimala ngoba vele okuzokwenzeka ukuthi noma ngabe laba bagqugquzeli basi strike bethi sizoba nokuthula bekhuthaza futhi abantu ukuthi bengangeni bebethathe ezitolo konke lokho kodwa ke okungenzeka ukuthi akusoze kube khona zingaba khona izehlakalo lapho ukuzoba khona ukungqukuzana phakathi kwaba bamatch laba namaphoyisa uma kwenzeka lokho kungenza ukuthi ukungqukuzana lokho kugcine sekuchaphazela kakhulu nakwezinye nakweminye imikhakha.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo ubeqoqa icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engabengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe xaxa ngeviki edluleyo. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa abezempila kahle abakubutho kunye lamapholisa bangezelelwe iholo labo ngeviki edluleyo okwenza ukuthi iningi lithole amadola emelika angamakhulu amabili lamachumi amahlanu US$250 kwengezelelwa lengxenye eholo ephiwa ngedola leZimbabwe. Kodwa amatitshala bathole yonale abavele beyithola nyanga zonke iUS$200 kuthi ingxenye abayithola ngedola leZimbabwe iyala ilokhu injalo. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ababalisi kuvuke phele bathole inhlamba. Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende uza engezelela iholo labo njengalokhu ebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesipholiseni zikhuluma ngokuba zithole imali ethe xaxa. Thina njenge-athuzi esifuna ukuqala sikuqondise ukuthi asikhangelelanga uhulumende ukuthi asengezelele iholo. Sikhangele ukuthi uhulumende asinikeze iholo elisilingeneyo esithi nxa sikhangele inswelo zethu sibone ukuthi lizasenzela ngcono. Ngokunjalo iholo silikhangelele ukuthi uhulumende asinikeze lona $1,260. Kusethusi ukuthi uhulumende ayenze njengendlela ayenze ngayo. Uvele usiqophile kule njongo ngababalisi. Kumgceke nxa ukhangela iholo lababalisi uliqathanisa lezinye izisebenzi.
Njengoba sisizwa kuthiwa lilinde impumela yomhlangano ozaba khona, ungasitshela ukuthi kuyini elikukhangeleleyo?
Eqinisweni thina njengababalisi ikakhulu njengeathuzi le movement ehamba ngaphansi kwe-athuzi iteachers for US dollar, kusela lutho esilukhangeleleyo olutsha kumpumela ye-NJNC. Okumele sikubeke mgceke ukuthi i-NJNC isiyehlulekile, uhulumende useyehlulekile. Ngokunjalo ababalisi ngaphansi kwe-athuzi le movement yethu i-teachers for US dollars sesizinika umlando wokuthi thina sizidingele i-1260. Lokhu sizakwenza ngokuthi izikolo uhulumende esebenzisa i-SSB uzivalile ngolwesihlanu, zizaze ziyevulwa izikolo sesiphiwe imali esiyifunayo. Esithanda ukugcizelela ukuthi asikhalali imisebenzi, kodwa kasisenelisi ukuya emsebenzini, asisenelisi ukuhamba sichiye imuli zethu zilambile, asisenelisi ukuhamba siyencedwa izakhamuzi emakhaya ngokudla, asisenelisi ukuhamba sinqunu. Uhulumende wonke lokhu kungumlando wakhe, nguye osedale ukuze sifike kule sisimo esisithi thina asisenelisi. Ngokunjalo akula, ngifuna ukugcizelela kulokhu, akula mpumela esiyilindeleyo ngoba kuvele kakula ngxoxo. I-NJNC lohulumende sebehlangane amahlandla amane kungaphumi lutho. Pho kuyini okumele sikulinde? Silindeni? Thina sitshengiswa ukuthi vele akula muntu osinakayo. Sesisebenzisa isisekelo sombuso section 65 osinikeza igunya lokubhikitsha, osinikeza igunya lokungayi emsebenzini nxa sibona ukuthi abantu kabafuni ukusinikeza iholo lethu elipheleleyo elizenza
hlonipheke. Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Ubexoxa icingweni le-Studio 7 eselubhane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnomzana Nelson Chamisa ubekubulawayo ngomgqibelo emhlanganweni labalandeli bebandla beqoqa umkhankaso okhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leli bandla likhala ngokuthi liyavinjwa ukwenza imihlangano lomphakathi. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla wobulawayo omnumzana Swithan Chirowotsa, saqala ngokumbuza ukuthi sebevunyelwa na ukwenza imihlangano.
So nxa sihlanganisa idola phana abantu bengakwazi ukuthi hayi ngamalunga wodwa ngibeni isebenzi ama-champions awe Citizens Coalition for Change, nxa lokho kungachasiswanga kusuka kube angani sokule democracy, angani kukhululekile lapha ezweni, hatha kukhululekanga. Lokho amapholisa ala khona lapha kubulawela kwezinye izindawo yikuthi inkokheli ze-Citizens Coalition for Change zihlangane lomphakathi. Lokho yikho kwaliwa ngamapholisa besetshenzi iswa zinkokheli zezanu PF. Ngakho ke sibona ukuthi leyo ICO democracy, sibona ukuthi kubandezela abantu, kuncindezela abantu, ICO esavumelana ukukhona thina ukuthi kuzakwenzakala kwelethu ilizwe. Kino sifuna ilizwe elikhululekileyo ukuthi ibandla amabandla wonke ayakwansi ukuthi ahlangane lomphakathi esikhathi befuna. Hathi ukuthi sonke isikhathi uhlangane kwethu kube into esiqhutshelwa ngamapholisa. Angani sonke isikhathi sokumele kube amapholisa asizwele usizi ukuze thina sihlangane? Hayi, lokho sibona kuyinto embi kabi.
Manje ngokubona kwakho kutsho ukuthi imihlangano elizenzela yona lingelili bandla kungayisiyo yokunxusa umphakathi iyaphumelela na
kuyahlupha ukuthi thina hlanu kwethu emalokishini ngoba into sivamile kulezi insuku ukuthi abezano bahlanyela abantu babo phakathi kwethu kuyokuthi amapolisa la asebenza nsitha labo sesike sabona bezama ukuthi bezenza ngani ngamalunga awe Citizens Coalition for Change bengena emhlaneni uthi nxa usumveza umtshela ukuthi hayi phela wena umela kube la abesekhiphe isithupha sakhe esitshengisa ukuthi yena usebenzela uhulumende ye abeselethusa phela nalowo mpholisa umbeni lo osebenza nsitha kumbe laba abagqoka ama-uniform ezetherapy suka kwethu sabantu abaningi khonokho so imhlangano eminingi vele kulezi nsuku isiyenzelwe ehofisini ngoba emalokishini ngani kuyasikhathaza siyabe sithakazele ukuthi nxa sihlangana kuhlangane amalunga awe-Citizens Coalition for Change kungabi labantu esingabaziyo kuyokuthi njalo imhlangano esiba layo ehofisini siyancedakala kakhulu ehofisini edolobheni ngoba umthetho uyazivumela ukuthi sihlangane thina sodwa kodwa umhlangano lo okumele labi esiyabe sifuna ukuthi unxuswe umphakathi amapholisa alo akuvalile lokho kodwa uzananzela ukuthi abezanu bona hhayi bahlangana mahlayana vele kungela muntu obalisayo vele mina ngiyake mangali ukuthi bona abezanu bayake be-aplaye yini emapholiseni njengobona umnangagu yena ubekhona insuku ezi-trade fair ehlangana labantu ekhuluma into ze politics eze Zanu PF etshela izinduna ukuthi zisupport iZanu PF and so khonokana wenza umhlangano kahulumende awenze owe-party kusithi ukuthi umnanga govele yena usesiba lamarali amaningi kodwa ethi inkokheli umnumzana u-advocate Nelson Chamisa eyaliswa ngamapholisa asebenza phansi kukamnangakwa sibona kuyikuncindezela sibona kuyephula amalungelo olu
Alo ke ngumnumzana Sweden Jirotsa isikhulumeli sebandla lesisi sibobulawayo kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa izolo ubesekhezi eMathebeleland South lapho kade kulomkhosi wokunanza iminyaka elikhulu kwabunjwa isonto yamakholwa isiRoma eSt Joseph uMnangagwa uphe isonto le imali ezinkulungwane zamadola eMelika ezingamachume amahlanu i-$50,000 imota yokuthwala izigulane ambulance lezinye njalo imota ezimbili ezokusebenzisa
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphepha ndaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi eSouth Africa liyananzelela incwadi yomthethwa ndaba weICC iwarrant of arrest yokuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele abotshwe lanxa ekhangelelwe ukuya kwele South Africa emhlanganweni wamazwe enhlanganiso ye-BRICS owenzelwa khonale kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Iphepha ndaba le-Herald lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa ulandule imbiko yokuthi leli bandla ladlulisela phambili ukhetho lwebandla ama-primaries ngoba kulokudonselana kwamagquku. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 ngamukhaseni ngose makuseni aya mina nyaphila abanjani abanye ngithi guys let's tell in another one about TRIPS party a new party new revolution guys is a new agenda is a youth agenda go and register to vote and vote for TRIPS ngalibodi salonje ngitilabele khona libe kahle lami nyaphila madoda noma ungaba sisemakhaya noma ngaba sikuphi let's vote for trips and let's demand our revolution struggle zani PF ya siyalahla izidingo ebesithathwa ngabazali besiye empini siyalahla izani PF sengabasela sebetshontsha yonke into asivotele ubabushamisa sidinga ukhetho olutsha sidinga umkhokheli olutsha sidinga yonke into enhle ngiyabonga
sanibonani sanibonani studio 7 abalaleli kanjalo nabasakazi kustudio 7 ukhuluma ngumthenjwa uNdlovu ngokuzalwa osabeni laphana eClumtree. Mina nginesicelo kakhulu kulamadoda lawo oJoseph Chuma nabo Believe Gawule abahlezi besiqambela amanga lapha kustudio 7. Besicela ukuthi basikhuzele abantu bezane laba abathi nxa kuregistra abantu lapha kuma-registration centers njengoba kuregistra for EZ babakhuze ukuthi abasuke laphana kuma-registration centers. It's illegal ukuthi bathathe ama-serial numbers abantu abaregistrayo bababuze ama-address nama-phone numbers. That is intimidation. So yo nje into esikhala ngayo besicela ukuthi election le ezayo ibe free and fair abantu bangethuselwa ama serial numbers lana ayeza abantu bengabe comfortable benza abantu bangakhululeki besicela nje ukuthi bakwenze khona lokhuyana instead ukuthi basiqambele amanga everyday lapha ku studio 7 sicela ukuthi balungise leyo nto lamaphoyisa besicela ukuthi iZRP isisebenzele ilungise leyo nto leyo ikhiphe bonke labantu bezana bakuma registration centers ngenxa ukuthi benza into engekho emthethweni lezekho kufanele ukuthi ibe lezi la ngalokho asifuna ukuthi next time osochigumba lapha bese be announce ama election engathi ukuthi election ibikahle kanti abantu bezani babhizi bayithusela abantu kuma centers lapha besicela nje ukuthi basenzele ngaleyo ndlela ngiyabonga
studio 7 studio 7 njani nonke olwingelelayo uChuma plan to come plan la kakhulu abantu benanzelele izano PF izano PF ngicabanga ukuthi sonke sifuna ukuvotela iqembu elizawina kodwa izano PF ngoba iyaropa sengishow mina ukuthi izano PF ngenzeke ibisi robile already la ikhona vele izano PF isiwinile already into leyo ake siyifihle ngoba yenzeka every year siyabonga
studio 7 studio 7 linjani thina sifuna ukudubeka lapha kobulawayo la akusahambeki emagangeni lapha sesihamba sinyathela inkuba abantu la akulamanzi ibulawayo yonke akulamanzi ngapha ispecial kuma Western suburbs then ugetsi uhamba nsuku zonke ngapho 5 we waqalisa indaba yeregistration nje uhamba nsuku zonke ngama 5 so into le yenza sakala ngabomu amagetsi bacitsha ngabomu ukuthi le youth engakaregister ningaregister ngoba village obvious ukuthi izavotela ba okwesibili la iCCC yakhona eyona ebusibulawayo iyehluleka nanku siyahlupheka abantu abake babone ukuthi abantu beharareve laba la interest lathi akula muntu even okommenta ngokuthi amazi wayengekho cela abantu bake bafunde bavotele imthwakazi this time sizazilungisela into zethu konke sizakulunga siyabonga
studio 7 studio 7 sanibonani basakazi nabalandeli bakho hayi mina studio 7 ngathi siyangixaka mina akulalanga kungakhulunywa nge-CCC lezano zombili nje izo zikhulunywayo kuphela amanye amabandla akithi labo zaphu labo MRP akukhulunywa ngabo ngitsho nje kuphawulwa nje kuthiwa kufaka umubono kubizwa abantu be-CCC labezano hhayi studio 7 ukukhululeka kwakho mina sengathi kuyangixaka mbijani asazi njalo ukuthi abanye bakubona kanjani kodwa mina ngibona sengathi ulokufeva nje uhlangothi oluthize sicela nje wonke amabandla waphathe ngokufana if kule nto kumele kukhulunywe ngayo unikeze wonke amabandla ithuba lokuthi lawo aziphawulele ngaleyo nto hhayi ngiyabonga kuleyo ndawo
yebo yebo basakazi bami abathandekayo bonke be-studio 7 hhayi ngiyathanda ukubonga mpela kulokho elinokusiphathela khona-ke kodwa iproblem nje sisuke sibe nayo la mina ngila ehobhodo eplan sile problem enkulu kakhulu abantu siyahlupheka kakhulu kabi la inkulumo le ekhulunywa ngokugawula esikhathini esiningi ifaka laka ibuye ifake ubuyanga ibuye ifake okuhlupheka okusezingeni eliphezulu kakhulu okokuthi abantu abangabe behlala endaweni yabo bese bebonakala behlupheka ngalolu hlobo lusizi kabi lolu olusuke lukhulunywa ngokugawule ngesikhathi esingafanelanga ngiyabonga nami angifuna ukuthi ngizazise igama ngiyabonga ngila ehobhodo
ndivuka njani kustudio 7 salubonani Studio 7 abasibalela indaba ezinhle ezirachisa sibanda bonke ngabaqambanga amabiso lokhulumayo ngomzinga yedube wecholotsho komachudu nakomazibisa bengicela lingijulisele lumlayezo ngidinga ubaba wami uFrancis Dube ngethukana laye ngo-96 siselubhanda elubhanda emkhombo ongabe emasi bengicela engincede ngobaba wami ninganizalwa ngomathuma elubane eshabuko ndaphi ongabe emazi uFrancis Dube ophuma etsholotsho komazibisa omajudula ngicela engibambe kunamba ezithi plus 2671668430 ngeze kutswana bengicela engibambe ngizaziphinda futhi plus 2671668430 bengicela lincede siwa amahlabezulu ongabe emazi engithinte enambeni zone zengizikhulumileyo yeminzingayidube wakumajude lakumazibisa kwele tsholotsho ngiphuma komvundani yikho lapho aphuma khona ubaba ongizalayo sengike ngahamba khona ngale ngathola udade wabo labo bangibuza ngobaba ongabe emazi bengicela engincede bantu benkosi
ngiyabonga nibalaleli labasakazi ayi siyabonga Studio 7 esilingayo namalanga wonke sizokumthakazelela kakhulu noma ukhuluma indaba ezeqiniso mina engikhulumayo ngoqhubekani ngokusuka ngisukela ubhale esigabeni sesilwane ananto kukudana kakhulu nokukhathazeka umbuzo wami kakhulu ngiqondisa kugawula ukuthi kathi why kona bezane u-p f kuvini ma kuthiwa bawonile awukwazi uzevini one time kuye kuthiwa kubotshiwe umuntu wezane u-p f uwonile kubotshwa abanye amabandla yibo kuzwakala kuthiwa babotshiwe bona ikuthi bayenza kahle bengabotshwa bekona kangake izweni kodwa ngeke uzwe ukuthi kuthiwa ubotshiwe hhayi amapholisa eZimbabwe please ayekele ukusihlukumeza hhayi ayekele sibili ukuhlukumeza abantu asazijona atholane okukhulu iphathi yezano le iphathi engcolileyo hhayi iphathi gawula iphathi yena hhayi izano sibili singcolile sibili sizalwe izano vele sikuyazi ukuthi idume ngokubi la manje lokhu idume ngokubi awugcolo bantu sukwanele
lawo ke bekungamalaleli bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Kwezemelika, owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence useze wachothoza owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UPence ngomunye laye okuthiwa uzancintisa isikhundla sokuba ngumongameli kukhetho lomnyaka ozayo. Wayekhona esigodlweni seCapitol nyakenye abasekeli bakaTrump baze bangene ngamandla befuna ukuthi kugenqulwe impumela yokhetho. Sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Busanintini uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo siyabheka ukuthi u-2024 sezafika njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa Pence owayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo-Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi u-Pence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently usephuma sibili usechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi ukuthi imelane lo Biden kumbe le candidate yama Democrat. Umuntu onjengo Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbona ngani ule chance xa ukuthi ama Republican esedlulile ku Trump. Ngombono wami mbona ama Republican amaningi asefa ku Trump ku rearview mirror sekhangela phambi. So ngibona ngani u Pence ule high chance ukuthi abe yi candidate yama Republican ezahlangana le candidate yama Democrat, whether kabe ungu Biden webe phenduka kumbe kuzaba lo leli tikiti elehlweneyo. Ngombono wami ngibonani u Pence uzapha ama Republican i better fighting chance than ukuthi belethe u Trump njalo njalo. Yeah.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini holandela izombusazwe wele Melika obesikhuluma la ecingweni ekhona pha eNew York. Esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidubane njalo kusasa esikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lamhlanje.